sokulo mkhuhlane lesi sifo lesi isinanakazana sokuthiwa yi-stalk borer ikakhulu emunjini siwuhlasele ngendlela eyisimangaliso manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liyelile likugezise so umuthi lwana uyasilela ngokokuqala le-fertilizer iyasilela ebadaleni ukuthi balokhuze baspreye izilimo zabo yizinto esikhangelanela zokakhulu zona ezihluphayo
Nga sesikhangela-ke konoko-ke okumele likuthole ngubani okumele alinike kumbe abantu abanelisa ukuthenga kume njani khonapho konoko okumele lilungise ngakho i-stalk borer leso
thina singabantu bamakhaya abantu bemakhaya iningi lethu asisebenzi yonke into esiyitholayo siyayame kakhulu kuhulumende kanye lengane zakithi kumbe ingxenye yemuli ezingaphandle kwelizwe ezisebenzayo yibo abantu esithethini esiyabe siyame kibo kakhulu ikakhulu uhulumende ngoba uhulumende nxa isiza lo hlelo lento wasipha umuthi wokuspreya kodwa umncinyane awumningi kangako khathesi asiselawo so siyawufuna kodwa sesibatshelile abeluleki engathi mina phecelezi abalimisi ukuthi basincedise bathi bazasincedisa lanxa singakakubona kwakhathesi
ye manje nxa bengalincedisanga kuyaphetha ngani kholokho ntoni
ngibona ngathi sizalahlekelwa isivuno esikhulu kakhulu ngenxa yokuthi into leyana iyaqhela iyaphambili ensimini eziningi sibe zehlukene njalo lamavillage akhatshana okutshengisa ukuthi kuthe chithisaka isigaba sonke
kudlani umumbu amabele kudlani kakhulu
kudla umumbu kuhle kutshaya yona inhliziyo yomumbu ngobana sokuvula izikharapha emahlamvini kuvele kuyabe sokudle kakhulu inhliziyo yomumbu ikakhulu umumbu eminingi osokuyidlile vele ihlife
okunye ke okungani libhekane lakho ntunakwini
izilimo zinhle kodwa uhlupho esilalo yilolu okokuqala yinkotha inkotha elapho iyasabeka baba anti esikhathi abaningi bethu abadala abalima besebenzisa lolu uhlelo lentwasa okuthiwa umuntu nguye osuka aphenduka abe yidonki aphinde abe yinkomo so ukhula lakhona luyesabeka ngendlela eyisimangaliso ngoba izulu lafika lavala sibili okwesikhathi eside phose inyanga yonke kwedlula inyanga yonke izulu isima insuku zonke azange kube lethuba lokuthi abantu bayehlawula ngokokuqala lokhu okwesibili yilokhu amanzi asuka abamaningi ilokhu izilimi eziningi zakhulelwa ngamanzi umbala wazo ngathi uyatshintsha ngathi uba ngumthubi ngesikhiwo kuthiwa yiyelo okutshengisa khona ukuthi sezikhulele ngamanzi abalimi ababele ndawo ezibanzi zokulima i-fertilizer ababeyitholi azange yenele yasuke yaba incinyane manje ukuthi benelise ukuthola i-fertilizer yendawo yonke hayi kunzima